elingali tshona njani izuluka ndaba mphakazo omuhle olamukela emweni ngenjabulo enkulu uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Gordon Moyo owake waba ngumphathi ntambo wezokuthuthukiswa kwamafektari. Owakuqala ukwamukela uhlelo.
Siyabonga kakhulu.
So ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolo lwamafektari ukuthi avalile ngathesi, ubona ungani maningi yini azavula ngomnyaka uqalisa?
Amafektari avaliweyo zavaleli ikhefu amaningi akhona sozakulwe, amaningi azavalwa vele, amaningi asavalwa khona vele eZimbabwe akuselafektari sibili esebenza esingathi ukuthi nansi i-industry njobana kwakuthiwa ngontuthu ziyathunqa kobulawayo kazisathungi. Amafektari alavalwa konke lapho kwakungamafektari khona, kungama-industry khona, kugcwela ama-taxi yahlathelwa, asozuzwe insimbi zikhala, asozubone izisebenzi ziphuma zigqoka ama-overalls, zigqoka ama-kitazo. Ubona abantu besiya khona bethwele amabhayibhili, bethwele izihlabelelo besiya e-industry ngoba i-industry yakhona amabhayibhili ngabantu abathole izihlabelelo. Ayisibo abantu abagqoka ama-overalls, ayisibo abantu abagqoka ama-dust coat ngoba vele ama-industry eZimbabwe dala avalwa. Umgabele ezanu yakhe dala bakudiliza. Xa ukhangele kuthiwa yilezanu ezake zadla ubhedu kuphela ngoba akusela lutho. Okwakathesi njengobana kuyikhisimusi kunje abantu bevalile, amaningi akhona asozavulwe ngoba i-economy ngo-2016 kubi sibili. Abantu beZimbabwe bangena phakathi kolunye udaka lwesabekayo. Kakula mali engenayo elizweni, kakula mali esiyenzayo elizweni, kakula cebo elivela kumgabele ezami yakhe, kakula cebo elivela kuthina masa elivela kucabinet, kakula cebo elivela eparliament. Bonke nje abantu bakhona baphelelwe.
Manje ubona ungani kuzedlula njani?
Ukulungisa inotho yeZimbabwe asonto enkulu yinto edinga ubukhokheli obuqondileyo, i-leadership eqondileyo. Kungaba labakhokheli abakuhulumende, abakucabinet, abasepharlament, abaphethe ilizwe, balungise imithetho, bakhiphe umthetho lo we-indigenization. Iphepha lelana lidatulwe, ligcikelwe ebhimu, kuflashwe ethoyilethi, kuhambe kuye emasiwethu. Kungaphuma uhulumende wobudlwanguzwangu, uhulumende ophatha abantu ngochuku, uhulumende ongelacebo, kungene uhulumende olwecebo, kuzakwenza ukuthi ama-investors bavulele nje, bavuleke nje, amagedi avuleke, abantu babuye eZimbabwe benze ama-investment. Kathesi kambe mbani ungafisa ukuthi afake imali yakhe elizweni elo president ole 92 years, uyehluleka nje ukuma, uyehluleka ukuhamba, obala amaphepha angayisiwo, okhohlwayo, ungaziyo lokuthi wenzani. Ungafaka imali yakho endaweni enjalo, uyabuye ufake emlindini ozasuka imali yakhona isuke ingakwenzeli lutho.
Nxa sikhangele wona lawo amafektari asesele esebenza, singathi kathi kuyini okuwehlula ukuthi amabhanga kumbe abalemali bavuselele?
Akula muntu olemali eZimbabwe kathesi ngaphandle kwabantu bezane. Abantu bezane imali yabo yona liyana abayitshontshayo, eyamadiamond abayitshontshayo, bethengise igolide ensitha abayitshontshayo, bayihambise futhi bayethenga izinto eChina ezithiphileyo bazozithengisa. Kungenziwa lutho elizweni, kungamanufacturwa, kuyathengiswa, kuyathengwa, kuyathengiswa kodwa kungathiwa lutho. Yikho kwenza amakhampani wona la kube nzima. Ibhanga lingabi le mali, ibhanga imali lizayithatha ngathi. Akula muntu ohambisa imali yakhe ebhanga. Ungahambisa imali yakho ebhanga, uyakwazi ukuthi ingavuka kuthiwe kayisekho. Uyakhumbula ukuthi uhulumende kamgabo yena lo wathatha imali zabantu ebhanga, waqeda du ngitho lezama-pesheni, ngitho lezama-organizations, ngitho lezama-embassies, wathatha wazihlela. Akula muntu okufunayo khona lokhu ukuthi ahambise imali yakhe ebhanki. Kade sizimali zithethwe, kade zisetshenziswa e-Victoria Falls khona ngale ku-Congress yezana. So zimali okumele ukuthi ngabe zihambe ebhanga, abantu bayazeboleka, bahamba baya kwenza ama businesses abo kodwa lezo mali ziyadliwa nje buthapha ngikhulumende kamgabongela ndaba olokucukongela ndaba labantu
hayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni
balalelisi siyabonga kakhulu libe ekhisimusi elihle lomnyaka omutsha omuhle lo bakuzima sigcineni ithemba ingungu sikhala ukuthi sizadabuka
hayi sibongile lawe ube lekhisimusi enhle loke bekungumnumzana Gordon Moyo owake waba umphathintambo wezokuthuthukiswa kwamafekidali yena osekubandla le-PDP People's Democratic Party besixoxa la ekuhlelwa liphuma le ndaba lithona le ndaba igama lami uChris Gande lilandile.